Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Mtwakazi ikudibana lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 25 kuNhlangula 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni.
Kubhubhe abantu abangu-17 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangu-826 belo mkhuhlane lo.
Bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki, kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izalo.
Bathukuthele abanye phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awukuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obedi Kutu phezu kodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abedlula amakhulu ayisishiyangalombili 826 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane lamakhulu edlula isikhombisa 1709. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lane 44,306. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi 10,526. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,940. Asebehlatshwe yakuqala bonke sebengu-725,582. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu-467,733. Ukumemetheka komkhuhlane lo sokubangele ukuvalwa kwendawo ezitshiyeneyo ezigoqela amalokitshi akobulawayo aphansi kwezigaba ezibalisa inkulumane iyemakhandeni kanye lasemalokitshini angenyakatho yedolobho agoqela impophoma, imzilikazi, iluveve, ingubo yenja, imakhokhoba kanye lenkaba yedolobho. Kulezi ndawo abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba kungatshaya ihola lesithupha ntambama u-6 o'clock kuze kuyetshaya u-6 o'clock wekuseni. Amabhizimusi asevunyelwa ukuvula ngo-8 o'clock ekuseni avale emini yantambama ngo-3 o'clock. Amabhasi wona asevunyelwa ukuthwala ingxenye yabantu kuphela. Abaphila ngokuzisebenza bathi sebesidla luklubhu ngoba sokunzima ukuphanda. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
I-lockdown futhi iphinde ihlukuluze abantu ngenxa yokuthi kathesi kefu ifakiwe kobulawayo abathi i-dusk to dawn ngezindlela ngo-6 ntambama kusiyajaya ngo-6 ekuseni, okuzakwenza ukuthi abantu ngaleso sikhathi babe sebehlezi ezindlini. nanzela futhi kutsho ukuthi sokuzaphambanisa ukusebenza kwalabo abazisebenzayo izakhamizi zikhala ngokuthi njengoba nxa kukhulunywa ngama-Northern Suburbs ama-clinical suburbs lawa akhulunywa amathathu i-CBD lapho abantu abaningi abathengisa bekhona kutsho ukuthi labo sebeza ba-affected ngenxa yokuthi sokuzaba le migoqo ethize ezabe benqabela ukuthi benze okuthize ngoba abantu bayasebenza so ukuthi baqobane laphana babe yisicubu lapho abasebenzela khona kuyabe kungasafunakali
bakhona yini eselikelezwa ukubana babotshiwe ngokungalandeli iziqondiso ze-lockdown
esikuzwileyo kumqoka ukuthi amabhasi kakhulu akazukho amanye akhona sibila kabanjwa ngenxa yokuthi bekuthiwa kawalandelanga izinqumo okumele zilandelwe ngalesi sikhathi somva elandleni so ngokokuqala ke khonoko esikuzwileyo ngithemba kuzabe kuqhubeka sikuzwe okunye
wona umumo unjani
kakukakhanyi kakhulu ngenxa yokuthi anti i-lockdown leyi ngezinye indlela abantu bavele bahlala khonapho lapho abahlala khona so kunyakazela kwabo kakuguqukanga ngenxa yokuthi nxa kuthiwa umuntu usephumula umuntu usempophoma umuntu usemakhandeni umuntu usenkeda abantu labana lokhu beziphilela impilo yabo lokhu begcwele ezitaladeni lokhu begcwele apa ababuthana khona emsikeni yabo kakukakhanyi ukuthi kule lockdown ngenxa yokuthi nxa abantu besithi i-lockdown kayibe khona kodwa kuyukuthi baqhubeke lokhu bezisebenza kuzaba lakhonokho ukuthi kakukhanyi kuhle ukuthi kambi i-lockdown ikhona mbe kayikho ngenxa yokuthi abantu lokhu beziphithizelela kakukakhanyi ukuthi kule lockdown njalo sinje lokhu sisaphikisana ngokathi vele ama-district akhulunywa ngawo agoqela wapha amalokithi so abantu nxa kuthiwa nkulumane bacabanga ukuthi inkulumane isebhabhi kanti ibe inkulumane i-district egoqela indawo zonke lezane ezigombolozela inkulumane emakhandeni idonsa izizobudonsa kibo phumula impophoma layo ingaphansi kwakhona ngale i-northern suburbs so abantu lokhu abanye vele kabakwazi lokuthi i-lockdown yakhona labo bayingxenye yayo kumbe ka-hatshi kogwa khona khana kutsho ukuthi ke kuseselomlando wokuthi kubalulwe kuhle njalo okwade kungaba ngcono ukuthi vele kuhle kube le statutory instrument esitshoyo ukuthi sokule lockdown eyakuqalwa leyo sayizaba layo vele ukuthi abantu abavunyelwe ukungena edorobheni besokusuka lezincwadi besokusuka lani abantu bebahlale phansi for amavikoni la amabili
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zithukuthele izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe phezu kwamazwi ethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa awukuthi azisoze zafa zavunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe nxa izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF ngamazwe afana leBhilithane leMelika zingesulwanga. Ngokubika kwenkundla yeNew Zimbabwe uChinamasa wethu le amazwi la izolo uthe abasoze bafa bakuvumela lokhu ngoba amalunga abo engenelisi ukuyakhankasela ukhetho kwamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuvumela i-diaspora vote engenayo embusweni. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo yena osole kakhulu amazwi kaChinamasa.
Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama-human rights violations yizo izinto ezenza ama-targeted sanctions ahlale engakhitshwa. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama-targeted sanctions aphume yilokhu kwakhulunywa yiwo la amazwe afake ama-targeted sanctions. For instance, i-America ile Zidera Act iyachaca iZidera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama-targeted sanctions akhitshwe.
Eliza wenza ni po.
Tina esizo wenza ikuti sibuye lepek siyo kulumalo iti mnangakwa. Njongoba wae mwuntu owa vumela na laati masikulumala engweta walolu lita askura vote. Esiti yena uya vumela na lakuti abantu abangaphandle kumele babe lalilungi labo lokuvota. Njalo futi vuma lokuti constitution yetu ka 2013 iya vumela lokuti abantu abakuta askura vote. So esinga wenza tina ikuti sikankase yena umongameli simfake koneni ngoba angiboni ukuthi i reputation yakhe uyafuna ukuthi damageke abonakale njengomongameli olamanga umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokho ayekwenzile sizihlangana la eNew York.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcinisihlalo webandla le MDCT eMelika. Isolo kamoyo igcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu laye ophandle kwelizwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abasediaspora iningi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasoze bayivotela izanu. Nxa izanu zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions bala manga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokusebenzamile konke kumatha ukusebenzisa dakhi lezi ndlela ezijene ama sanctions kawahambi sebezama khalela ukusebenza abantu base diaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu ose diaspora vele kasoze ayivotela izano lezano iyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama sanctions vele wona kafakwa ngabantu base diaspora izano iyakwazi ukuthi umeli yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhetha ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezijeneyo ukwenza ukuthi ama sanctions akhitshwe kube lama political reforms lama security sector reforms lamanye nje ama reforms okumele abe khona yiko kuzakhipha ama sanctions lokho kunye nje hayi ugwelegwele nje ukucatsha ngomunwe.
Kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha
xa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumende baze bawine ukuze kunjena uhulumente ozabanika ilungelo lokuvota. Akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumende aza sizule sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande. Esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-political party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiyekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele labasemakhaya khona ngale eZimbabwe esibasifa wondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali elidlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphana imali yethu nesidubekayo esilisupportayo elingavoteli laba abenza liphile ngokuphokolelwa njengenkukhu votelana abanye yikho esingakwenza idiaspora ile power yokusekela ama political party ngemali langoku influencer abantu abasekhaya ukuthi kabavotele okunye hayi khona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi diaspora voti bekhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lo Chinamasa ngalolu daba. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland forum usukhuthaze ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi iphumele egcekeni phezu kwamazwi yasanda kwethulwa ngelinye lamalunga ayo. Umnumzana Obedi Gutu yena othe udaba lwegugurawundi luyingxenye nje encane yendaba ezizimeleyo zapatwa ili komishini. Amazwi la asolwe ngabanengi vesithi ukuthi ululaza udaba lolu kanti njalo uthuka izihlobo zabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababulawa yigugurawundi yamathebelelendi lase Midlands. Umanyano we Matebelelen Forum wasolile amazwi kakuto kumbiko wethu leizolo usithi udaba lwalombhuqazwe ludaba olumqoka olungeke lulinganiswe lezinye indaba njalo olumele lube yilo oluhamba phambili ezintweni ikhomishini le ejonge ukuzilungisisa. Usandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele sikhulumeli salumanyano umnumzana Useni Spanda.
Sethuse kakhulu inkulumo eka mnumzana uGutu ehlisa umonakalo owenzakalayo oweground. Yona vele iNPRC isiqoqela sayo ngasikhangela incwadi zabo abahlangana bexoxisana nge-strategic plan labantu besigaba ezehlukeneyo bafaka lindaba ekugrawundi yabamqoka. Njalo siyabona upresident wabuya lapha kobulawayo isikhathi ezehlukeneyo wathi yena lindaba iqakathekile ukuthi lungisiswe njalo into esemqoka njalo la yamkhathaza futhi kukhulunywa ngayo kulungisiswa. Ngakho siyamangala ukuthi manje nje ubaba uGude khane ephuma yena esehlukana lomuntu wonke okokuthi lapho besikhulumela eyedwa engumnumzana kuthi okumbe iNPRC isitshintshile inhloso yayo. Njalo kwesibili thina kuyasihlupha ukuthi njengoba kuludaba esilusebenza kakhulu labantu abahlala ngapha eMathebeleland abahlukuluzwa indaba leyomqashi. Ngakho-ke sibona kuzakuba nzima ukuthi sizasebenza njani la iNPRC nxa engakuboni lokhu kuyinto eqakathekileyo ngoba kithi ngapha eMathebeleland kuqakathekile. Ngakho kuyabe sokusitsho ukuthi nxa yona iNPRC ibuya ngapha siyabe sesiyimotshela isikhathi ngenxa yokuthi thina into eqakathekileyo kithi iyona le ground. But nxa uGude sithi kibo hhayi ayisontele umsebenzi akuchithe ngesave sesimotshelana isikhathi ukuthi sibonane labo lokuthi labo basibone.
Lingabe libakhuthaza nje ukuthi labo bebusole lokho kumbe kukhona ayathelo eliqinileyo
ngokusisa kwethu ukuthi yona iNPRC nasikhangela ugwalo lwayo esingathi 5 year strategy plan basitshela bahlala lathi phansi njalo bakubhala njengoba ngikhuluma ukuthi into eyamukelwa yiNPRC isebenza lathi njalo kwahanjiswa lasePharlament kodwa ngokwazi kwethu abatshintshanga. Kutsho ukuthi into esidingakalayo ukuthi bona bezehlukanise le nkulumo lekababa uGude ukuthi engxenye ubezikhulumela eyedwa asazi izinto abantu abazibhemayo lezinto abantu abazinathayo engxenye ubesuka khona ngale bekungabi into yenhlanganiso yabo.
Umfundisi Useni Spanda ngomanyano weMathebeleland Forum. UGude yena wala ukukhuluma le Studio 7 ngalolu daba. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesifazana ontshontshe usana obelusanda kubelethwa ekliniki ye-Epworth eHarare. Umsolwa nguJose Kanzimbe yena othi ubefuna ukubulala lolusane ukuze aphe omunye othengisa amakhanda abantu kwele South Africa yena abesephiwa ikhombi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa owabulala ugogo owayengumqashi wakhe ogwetshelwe ukupika okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years. Umsolwa nguIphithule Moyo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Njani manenela manene kazi. Siyabonga bonke kubo Studio 7 abasakazele indaba njoba zinjalo bezikhipha zishisa. Thina siseGoli siyazizwa amagumeni amanomhlaba. Ngizakhuluma ngomthwakazi. Umthwakazi lapha kuyavuma singavuli amaphathi amaningi. Xa sisupport umthwakazi sisupport umthwakazi. Ozapho bani bani sikuthelele kumthwakazi. Kumbe bona umthwakazi nxa sisiya kuzapho sikhuphe can see who's up on the go. Who are being a party patamat and kum. So many business, and go on so we business. Several of my party Javan to the sense that he business. Whatever told on my seat on allowing in a services serving a parliament, a holder. This is the want to work. I want to work if you overseas. Lina Javikas was a big teacher, one of the car. See what TTC is needed or are you? What TTC we have looked satisfied that they can see about when I give you a piece with us. They can do some of the Nyati Pans, users Katulundo, users Tatuai, Abanto of the Funda overseas. So we business look. And Jerome Tolas, Queens of the Pedal Cool, Savon, Lavo Zap, Isap, I am so no my SMP in a coming over, I'm so on your call. So in Tolas, in Dogso, Laranzana, Rapa, Tolas, Aduba, Pinga Kate, Umso.
We are sambeni madoda siyovota sivotele inkululeko salibonani basakazi boka studio 7 nabalandeli boka studio 7 bonke njalo basakazi boka studio 7 abasilethele indaba ekuseni nantambama okhulumayo omoya indoda edakwa khona le emagondeni amade esigabeni selubhani nosithanda ukugxila kakhulu kubafowethu laba abatsha ngibakhuthaza kakhulu ukuthi bafethu sikubonile konke kwenzeka ngakho ke asisukumene ngokuningi siyobhalisela ukuvota sivotele utshintsho esport for change kwenze ukuthi le generation encane ezayo ithole leli lizwe leli selingconywana kunalokho esikubonayo kwamanje aba basikhetheyo bezidlela nje kwasani wonke okuvelayo nje bayadla wonke abakutholayo bayazidlela nje bakhohlwe ngabantu abaholayo ngiyabonga.
Salibonani, salibonani bantu bakithi eZimbabwe bakithi. Salibonani, mina ngikhulumayo, nginasimba, komadabe, iPlumtree. Hey bakithi mina ngihlukumezwa ngamaparty eZimbabwe amaningi kangaka. Abantu beZimbabwe kabalanhloso yokukhipha izano. Balenhloso yokuthi babuse nje, badle labo. Ngani balenhloso yokukhipha izano? Ngani ngakubi lamaparty amaningi kangaka? Ngani sijoin amaparty ebe ngu-3 kumbe 2? Ukuthi ngama opposition. Oppose le iphathe khona sikhiphe singayikhipha sibe sesibona ukuthi siyashiyelana yini lombuso hayi khona ukuthi womelele embusweni 40 something years uloku ngumbuso wento inye hayi bakithi asizameni ukuthi sike sizithintheni nje laphana ekufuneni ukubusa sonkeni sonke nje sikwambe into eyodwa yokuthi vele into esiyifunayo kakhulu kakhulu asikhipheni lumuntu kuqala sibe sesiyakucabanga okunye phambili nothi ukuthi sonke sibe sesiyaomunye labe ngifuna ukubusa omunye labe ufuna ukubusa omunye labe ufuna ukubusa hayi akukho right lokwakhofe.
Salibona ngothunkameli to Ezra Spanda. Hayi siyabonga umsebenzi wenu oluyenzayo. Thanda lati siphawule okuncane silakho. Akulabandla lezana liyawina. Akula. Lokho sowasidike baza wena ngo-23. Hayi akula ngibonje kule yite votele izano. Ayikho yite votele izano. Sena siyayibona iyahlukumeza abantu, yenzane konke izano iyatshaya abantu. Uthi abaza wena ngokhetho ka-23 akukho lokho. Ambonje kule yite zovotele izano. Ayikho. Bahamba nje emakhaya kumbe amaphandleni bancenge izidala esidala intivi ivele ibandla lezana akula muntu omutho vote lezana bangariko gawule gawule ekutshona ekhuluma lapha simlalele ekhuluma into engasiyo umuntu omdala sibulengela nhloni azama ukuthi laye nxa ekhulume bonje ukhuluma iqiniso gawule hlala amahobeni kodwa uthi thayizani izani iphethe kahle abantu ibulala abantu
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iAmnesty International sezikhuthaze amazwe aseAfrika ukuthi aqinise uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19. Kubike intathelizindaba yeVoice of America uColumbus Mavunga. Intathelizindaba yomsakazo munye uHalima Athumani ubika ukuba abazi sebenzayo kwele Uganda sebethwele nzima ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi ibandla lakhe lamademokrasi kanye leliphikisayo elama-Republicans asevumelene phezu kwesikhwama semali ezasetshenziswa ukuvuselela izakhiwo ezifana lemigwaqo lamabholoho esiphansi komthetho we-Infrastructure Bill. Lokho kujabulise abanye ngoba amabandla omabili ehlala edonselana. Isikhwama lesi singena kumabhiliyoni lamabhiliyoni. Kodwa uBiden uthe kasoze asayine lumthetho nxa iPhalamende ingavumelananga phezu kwemali ayifunayo ezaphathisa uZulu weMelika ngenhlelo zentuthuko. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Kungakhanya ngathiwa i-infrastructure bill leli lizanceda abantu abaningi ukuthi bathole umsebenzi obhadalayo in a competitive rate plus ukuncedisa i-infrastructure. Sibone i-bridge yesterday ngathiwa it fell because of non-maintenance. Sibona ama-bridge amaningi anja. I think 20 years ago, I guess I won a line in Arkansas, Stimela Sangene Manzini. Sabona futhi elinye in Minneapolis 10 years ago lalo futhi laqhamuka. So into eqhakathekile le is ukuthi ba maintain infrastructure imgwaqo ama bridges le everything ukuthi kube le enough development and investment in the communities.
Lokho kungaba kuveza yini ukuthi isizabona kusiba lokuvumelana entweni eziningi kuyiwa phambili phakathi kwama-Republicans lama-Democrats?
Ngibona ukuvumelana kwabo lokho is a positive way forward ngoba besikwazi ukuthi since Obama aza elected in 2008 ama Republicans and Democrats bebengavumelani at anything, even the critical need areas. Enye into engiyibona ngathiwa izanceda in the future, sibone uloyer kamongameli welizwe ophumileyo uTrump uGiuliani ebotshwa ngendaba zokuqamba amanga ngenxa ye-election. So sisibona ngathiwa ama-Republicans asebona ukuthi vele i-strategy sabo lesi esasiyino kuphela asisebenzi ngoba abantu bonke sebebona ukuthi yibaphi abasebenzayo in Washington. And futhi in 2022 sesibona ukuthi sokubuya ama-elections midterm and abaningi bangikhona are up for re-election.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-826 belomkhuhlane lo. Bathukuthele abanengi phezu kwamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa awokuthi abahlala phandle kwelizwe abasoze bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Umanyano weMathebeleland Forum usola amazwi kamnumzana Obed Gudu phezu kwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.